siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa imbi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu eMidlands leMathabeleland kumbhoqazo weGugurahound, njalo okudanisayo ukuthi uyaziqhenya ngakho. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile okubangele ukutshengisela kweningi labantu besola lesi isimo. Ikhansili yakobulawayo ithi ayilalwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla leZANU-PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ezigabeni zeMidlands leMathabeleland, ilizwe lisanda ukuthola uzibuse kumbhoqazwe weGugurahound. Bathi lanxa leli kulihlazo uMugabe amele azisole ngalo, kuyadanisa ukuthi ukhanya eziqhenya njalo engabuboni ububi abenzayo. Emhlanganweni abawuqhube ngolwesine olwedluleyo, abalwa impi yenkululeko laba banquma ukuthi kabaseyikusekela uMongameli Mugabe kukhetho ngoba besithi usebhidlize ilizwe njalo unguntando kayiphikiswa. Umbhoqazo weGugurahound ubika wabulalisa abantu abeMathabeleland leMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, njalo iningi lithi lesi yisilonda esilokhu sibhibhidla ebantwini abaningi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga, njalo waqala ngokumbuza umbono wakhe ngabalwa impi yenkululeko laba asebehlamukele uMongameli Mugabe besithi ungumuntu omubi.
Kuyasimangalisa ukuthi lamhla sekutheni khona begayisa ukukhuluma izinto ezinjengazonezi. Kanti kwenziwa yini ukuthi umuntu okuZANU angavele akhahlelwe kuZANU njengoba nalo uchairman wabo uMthwangwa kanye sebemkhahlelile bamxotsha? Umuntu wakhona ugayisa ukukhuluma ulimi olukhulunywa yithi sonke singekho kuZANU esiyiminyaka yonke leyo besihlala sikukhuluma. Abantu laba nxa sebekhuluma ngendlela enje, mina ngingathi ngesilungu abakho genuine. Kutshintshe nini ukuthi aqalise ukubona into zonke lezi ngendlela lakhe esibona ngayo? Angiyibhilivi into yabo.
Kodwa bathi imidlwane ayithungululi ngasikhathi sinye Mhlanga.
Imidlwane kayithungululi ngasikhathi sinye Nkomo, kuliqiniso. Kodwa eqinisweni phela ukuthi laba ngabantu beZANU abakhulise inja yabo bayifundisa ukuthi idle igazi. Inja le isiziyasika kusibanga sokuthi mhla kungela gazi sisidla kona. Sebengikhona beqayisa ukucomplain ukuthi inja le isiluma kakhulu. Asikubone ngalelo lihlo, hayikhona ukuthi imidlwane yeZANU. Inja yabo eqale ingumdlwane ngumgabe, bayibonile ikhula ingumdlwane, bayikhulisa bekhulisa ukudla amagazi abantu. Kade sisidla wabo sebekhala.
Bathi njalo uMongameli Mugabe kumele avume ukubana waphambanisa ngodaba lweGugurahound. Othini ngale ndaba?
IGugurahound Nkomo ayenziwanga ngumgabe yedwa, yenziwa ngumgabe esebenza lecuku labantu abaningi ababemxhasa besebenza laye bekwazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi abantu bathi uMugabe nguye owenza iGugurahound kuyindlela yobuhlakani abazama ukubenza, kwenza ukuthi uMugabe kusasa angavuka etshonile. Bathi hayi, umuntu wayenza iGugurahound sesile, asikhohlweni ngeGugurahound. Akufananga sikuvume. Singalibali ukuthi abalweli benkululeko abaningi abezandla babephart of iGugurahound, iningi labo bephart of 50 Brigade, abanye beyibaba bengama-collaborators bencedisana le 50 Brigade. IMathabeleland iyindawo okulabo abantu abangumabona bulawo. So bangathi uMugabe waphambanisa, abathi bonke baphambanisa, ngoba ekhona phana undodalwane wagcina etshonile uSolomon Jude, laye wayeyipart of it. Akula muntu kuZANU ongazange aparticipate entweni yeGugurahound ngezinye indlela. Wonke umuntu aneZANU uparticipatile kuGugurahound. Umgabe angaze afe, icala leGugurahound lisale lisemahlombe abo. Bangabeka uMugabe icala yedwa, bonke balecala elifana nayo. Ngesilungu nxa ngingathi phecelezi kancane Nkomo. yiyo kuthiwa i-banality of evil. Kube kune division of labor. Abantu benikana ukuthi wena usebenza usenza lokhu kukukura wundi, wena usebenza usenza lokhu kukukura wundi. Umtswango enjana kulecala lekukura wundi.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseBilitane. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile okubangele ukutshengisela kweningi labantu elizweni lonke besola lesi isimo. Njalo abamabandla bathi lokhu kungabangela umvukela. Amabandla la kanye lenhlanganiso lezi abalisa i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Catholic Bishops Conference, Habakkuk Trust, Le Christian Alliance, wona asanda ukumanyana esethula umbiko emhlanganweni we-press conference, esola ukuchaywa lokubotshwa kwabatshengiselayo, abagoqela umfundisi Evan Mawarire omkhankaso webulenjini owe this flag. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla sebandla le-Habakkuk Trust, umnumzana Dumisani Nkomo.
Yambona okumqoka kumbe okuqakathekileyo yikuthi iphimbo lwamachurchi luzwakale ngoba iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi sikhulumele laba abangelaphimbo. Sivikele amalungelo alabo abampofu abaswela izinto eziningi. So ngithi okuqakathekileyo yikuthi sikhulumele abantu, sikhulumele uZulu, sikhulumele abantu abancindezelwayo, sikhulumele abantu abahlukuluzwayo. Umlando wethu njengenhlanganiso zama-church sibona sibilike bokuqakathekile ukuthi bona laba ababusayo balalele lokhu esikukhulumayo ngoba ama-church yi-prophetic voice elizweni.
Umbiko wenu uzafika njani kumongameli Mgabe kumbe laye lithi uzabala kuphephanda?
Kade ungaso statement esiya kuye. That was a general statement, ungabalisisa sibili. Kade kuyi-statement esikhuluma ngomumo elizweni lokuthi thina njengamabandla ama-church sibona kuyinto embi kakhulu ukuthi amapholisa chaya abantu. Angithi sasijonge khona phana lokuthi indaba zomkhono mimele zinjani zilungiswe ngoba ukutshengisela lokho okwenziwa ngabantu kwakutshengisela ukuthi indaba zomkhono azimanga kuhle. So thina esiwenza laphana yikuthi sibe lokuphimbo kulaba abangelaphimbo, abantu ababechaywa, abantu abavalelwa emajele bengela macala, abantu abangelamsebenzi, abangelandlela lokuthi banjani bakhulume ngalokho okubahluphayo.
Lilethemba yini ukuthi uhulumende uzahlonipha ukuthi sokukhulume abezokholo?
Yes, sibona kuqakathekile ukuthi belalele nxa kukhuluma abantu benkonzo ngoba uma bengakulaleli khona lokho abantu abangakhonziyo bona okubahluphayo nje singathi bawakatesa ngezinye indlela. Thina sikhuluma ngendlela yokuthula, indlela yokucebisa, kodwa abanye abantu abakhulumi njalo. Bakhuluma ngodlame lodlakela, thina asifuni ukuthi ubelo dlame, asifuni ukuthi ubelo dlakela. So kuqakathekile ukuthi belalele ini uphimbo lwe-church ngoba bangeke ukwenza khona lokho kutshengisela ukuthi i-judgment kaNkulunkulu izaba phezu kwabo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Habakkuk Trust, sixoxelaye ekobulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithayila lwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla lezanu PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi usadingisisa ngodaba lokwabiwa kwalezi ndawo ikhansili yaleli dolobho, lokunye uhulumende athi akuqhutshwa ngemfanelo. Umeya waleli dolobho ukhansila Martin Moyo uthi uhulumende kasebenzelani laleli dolobho ekwabeni lezi ndawo.
Angithi ngoba ukuthi okunye kwakhona bakwenziwa through i-council. Kungabe kusenziwa engxenye through the ministry bese egcine thina baya kwenza bebodwa. So siyakuzwa mina kangajoni kodwa ngiyezwa ukuthi kule zanda esezinike for ulutha kuhle nxa benelisa ukuthi bebanike inasinini isanda but thina bebengakange si-involve yikho.
Kodwa lisebenzelana kuhle lo hulumende, njalo akumelanga lezo standards ziphume kini.
Angithi uyabona ukuthi silo mguza, umguza ruwa district council. And then kungabe kule engxenye amanye ama-government lands which are outside eyethu i-area eye-jurisdiction. So na bengenza loba kuyini abakwenzayo khona ngale thina singakwazi. Kodwa nxa kuma-areas kamasipala kuyabe kukuhle ukuthi sikhulumisane sivumelane ukuthi sasenzeni lokhu.
Sasisizwa iCouncilor yakoBulawayo isetheswa umlando wokuthi ayenelisi ukuhaba izitendi lezi ezenele abantu. Uluhlu lo-waiting list lokhe lukhula.
Uyabona ukuthi kulula ukuthi uye elasikele egangeni ufice idaka elikhulu ufike ukuthi buyanini zibani 1, 2, 3, 4 nangizakusuka lapho uye laphana. Kulokho kulula kakhulu, kodwa thina njengeCouncilor kufanelanga sisebenze njalo. Thina nxa sizanika amasiyensi kufanele sibone ukuthi abantu abazakwakha khonapho bazathola amanzi. Lesuwa yabo izathwalwa yi-system ka-council iyegeziswa lapho kufanele igeziswe khona. Imigwaqo ikhona yini? So kulo mahluko angithi na ungaya enathingeni lokho kwakusenzakala enathingeni emapulazini, abantu bebuye benikane kuthi isikhathi lokuqathelana beqathelane bona bodwa kungela planning ekhona. Lokho kuyabe kulula. Ungabunika abantu abangu 1,000, 10,000 each ama-stands ngelanga. Kodwa nxa ungathona kufanele kube ne-infrastructure, kufanele kube lemigwaqo, kube lama-pipe amanzi afakwe phansi, kube ne-sewer reticulation. And i-sewer reticulation yinto edinayo ngoba ama-pipe e-sewer kufanele egeleze akahambi nge-stress, ahamba nasigeni nge-gravity. So konke lokhana kufunani i-planning. Not just i-planning, kube sokufunelani nama-resources inasikinimali. Yebo, siya-produce amanasingenama-stands, but asingeke sawa-producer. Okufana nalo muntu ophongunika abantu engenzanga lutho yiwo. Angibona ngathi yiwo umahluko okhona. So awethu kufanele iqale i-service, and ukusevisa kholokhana kuthatha imali. Ngenxa yokuthi le mali yakhona iyasilela, lathi sibe sesevisa engxenye amalithwayo.
Lowo nguCouncilor Martin Moyo, umeya wedolobho lakoBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku-909 meter wave, laku-shortwave 4930, 6065, laku-15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyil kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselijiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhla ngilomasigandi okhokhela iqembu lamabhidamnyama uBongi Nkosi Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala alethu lenyakenye elithiwa Ekhweni Lami. Ubongi Nkosi yinsizwa eleminyaka engamachomi amabili lasishiya kalombili edabuka phansi lekobhidi eKhezi. Ithe ngokuswela umsebenzi ekhaya yaflathela njengabaningi yalubhekisa kwele South Africa lapho okwagcwaliseka khona isifiso sayo sokuba ngumculi opheleleyo.
wathi ngomnyaka ka 2013 ngahlangana nensizwa zamajaha amahle ezeqembu eliphinde laziwe ngamahlobanhliziyo eliholwa umbheqezi uDavid Mpwanube owasetoloso. Then leyo nsizwa ngase ngiyitshela nje ukuthi ngiwumuntu othanda umculo ngoba naye ingumuntu owenza umculo kamasikandi. Yasiwuthanda kakhulu umbono wami ngoba ngangiyizwile nayo ikhuluma kwi-Studio 7 ithi iwumuntu othanda ukuthi isize abantu abasafika emculweni. Then nami hhayi yangijambulela kakhulu, yanginikela ngezandla zombili phela. Kwasekuthi-ke ngo-2014 usulokhela ngaqala-ke ukupractisa iy'ngoma ezami ezaleli CD nginaye umbheqezi okuDavid Mpwanube, then kube uSmile wakaSibanda, kube uFundani wakaNdlovu okuyibona abaholi beqembu lamajahama.
Kungoma yakuqala uthi wena ama social networks ukhuluma ngani la?
Lapho ngiyakhala kakhulu, ngikhala ngentombi esengiyithethe ngayibeka endlini. Manje ngiyakhala kumamazala ukuthi mamazala, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Umkami la endlini akasakwazi ukwenza kalutho, akasapheki, akasenzi lutho nje. Sengiyayiphekela mina, sengiyayiwashela, yena ulibele nje ifoni ngama-social networks bona o-Facebook labo. Yikho nje ngithi kancane kancane uya-WhatsApp, kancane kancane uya-Facebook. Ngikhala ngalokho nje ukuthi odadewethu bamanje imizi iyacitheka ngenxa yama-social networks, abasanaki amade
indlalade leli lilengoma ezilichumi ezigoqela ethi khula mntanami, vuku yozama imihlolo yami, nomathemba lale ethi kobhidi. Ubonga inkosi ayihlabele ephakamisa kwabo la adabuka khona. Usibona sinje kumale nabafisa. Usibona sinje kumale nabafisa. Usibona sila kumale nabafisa. Abalandeli bakho kanye lozulu jikelele ungabatshela wapha amazwi?
Abantu ngingabathembisa nje ukuthi siliqembu amabhidi amnyama, lokhu nje siqhubeke njalo sibalehlela umculo njalo nje. Into engingathanda ukuthi bayilindele ukuthi umculo wethu uzobulokhu ukhula njalo, ngoba kumanje nje kule CD engiyithekayo izophuma nje kungekudala, angeke kuphele unyaka lingaphumanga lelo CD.
Hayi, siyabonga jaha lezansi, sengathi ungaqhubeka ngomculo, izifiso zakho zonke zigcwaliseke. Lo-ke bekungubonga inkosi Dube, umhlabeleli kamasikandi okhokhela iqembu lamabhidi amnyama. Abakholwayo njengami ngilichiya-ke ngale ethi ikhaya lami, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Ukuze kugqiba eza namhlanje ke sikhangele besilazo embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kamongameli Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF bathi umongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ngombhuqazwe wegugurawundi, njalo kukhanya uyaziqhenya ngakho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.